lapho kulogaba olu esilukhwezile emthethandaba omkhulu welizwe leZimbabwe singathi ngesilungu i-constitutional court, lapho esincintisa khona ukuthi ukwaba upresident Mugabe kakhokhele ilizwe ngendlela eqondileyo sikhangele isisekelo sombuso esingathi i-constitution yeZimbabwe. Kulezi gaba ze-constitution esibuke ngalo president iyaziyeqa, abemele azilandele, kodwa iziyeqa ezinjengokukhwezela ingxubevanga elizweni leZimbabwe, elinjengokwehluleka kuvambanisa imuli yeZimbabwe ibe ndawonye, nokukhuluma ukuthi amapholisa ngawakhe namapholisa angayo elizwe. Zonke lezi zinto yize sizama ukuthi sizifake phambi kwedale, abedale bazihluze babone ukuthi kuliqiniso yini ukuthi umongameli sehlulekele ukubusa elandela umlayo welizwe i-constitution yeZimbabwe.
Manje udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa nini?
Udaba lolu according to the procedure yomthetho welizwe kufuzwe ihlalelwe phansi within the next 10 days. Kumele ukuthi kube sekuhlalwe phansi yahluzwa lindaba ngamgqwetha, nabo manje bebonisana bedikisana khonapho baphume lombono amajaji ukuthi kuliqiniso yini lokho esikutshoyo ukuthi umongameli usehlulekile ukubusa ilizwe elandela imithetho esesisekelweni sombuso welizwe.
Ngobani amagqwetha alimele?
Asila magqwetha asimeleyo okwakhathesi siyazimela sodwa njengama citizens eZimbabwe, kodwa maningi amagqwetha amelele ukuthi lapho nxa indaba sisiyahlala azaphuma ngobuningi bawo nobungcithi babo bonke beze bemkhankasweni lo bencedisa ikampeni yethu esesijikile thajamuka ukuthi kubonisa amajaji ukuthi hayi lokho sikukhulumayo yikho kanti iprezidenti useyehlulekile ukubusa ilizwe elandela imithetho esisekelweni sombuso welizwe esingathi i-constitution yeZimbabwe.